laba sikhuluma nje ayi umume umi ngamazwi sigcwele ukwethuselwa sichayiwe sabulawa izimoto kwabulawa I property yami yonke bazobangena lekhaya ke so hayi umume wakhona hayi labantu bayaphikishiye ukwethuselwa ukuthi votelani leloku angikwazi ukuthi kade vele kuhamba njani ukuthi sikhethele ukuthi sivotele ngaphi thina sizikhethele
ungathi abantu balokwesaba okokuthi kabasoze bayevota kusasa kumbe bazavotela lelo bandla othi lethusela abantu
ye bangavotela lolele lethusela abantu ngoba umuntu angathi votela mina ngiyakutshaya sebebona lokwenzakale esigabeni kini icandidate yikho kunye kunika isiye kakhulu sebesesabisela imizi yabo ukuthi ingatsha kumbe igcine imali property yabo njengami ngoba mina ngikhuluma ngisenze nje kubuleyo i-property yendlini yonke bangene le ndlini wabulawa amawindi indlu yonke kwabulawa imota yami yabulawa wonke amazenge bengilamazenge ama-specials phandle angu-20 abulewe wonke amasolar panel akulanto ekhona endlini so sengumuntu oqala kuthonganisenxiweni
impahla yakho le okhuluma ngayo ungathi ulahlekelwe impahla engena kumalini ngamadola emelika
impahla yami yonke elahlekileyo mbona la ku-2000 ingadlula 2000 yusi ingadlula to 3000 sengibala la ma-damages emota konke lokuyana kungazi kulasibili kungangena la ku-3000 or 3.something
ubabonile abantu abenze umonakalo lo
ngibabonile baba abanye ngabaziwayo njengoba imota zakhona bezibhaliwe zokuphalwa abanye bakhona bebefake amamaski abanye bakhona kodwa vele siyabazi bayaziwa sibili ukuthi singabathini njengoba umuntu okwehlulayo angaza kugxoka akulandela ongayenzayo sesaba ukuthi uyangihlula
lithi ngabezano p f kodwa bona bayakulandula bathi babatshayiweyo
hayi baba umuntu ohlakaniphileyo phela uyakwenza khonokho thina sitshayiwe manje baqamba ukuthi thina besizitshaya size singena lezibhedlela langasingathi thina sitshayiwe kwanyazo lempahla zethu konke okuningi kwenu konakele sareporta lezeki ayithathi inyathela lapho kuhle kwasitshengisa obani ukuthi izeki la iyathatha uhlangothi
uzulu wesigaba sakho ozavota kusasa kukhona ongathanda ukukutsho kuye
engithanda ukukutsho kibo yikuthi bakithi siyethuselwe ngicela ukuthi lingabi lesiye vuyani ngobuningi benu sizovota livuye ngobuningi benu ngoba asilandlela yokuthi singababisela njani ukubakhawulisa lathi yikuthi sibatshaye kuqala ngiyacela ngobuningi benu kodwa yomuhle ziyampondo wozani ngobuningi benu sizovota sikhuphizane endaweni yethu ngoba izani umbulali yabulala izanu baba nkomo injengenje edlimzwanyana yathi usayini ukudla ucesa idlimzwanyana ayisizweli idla thina iganga thina pho ke angazi